go VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 24 ngoNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama investigations lokho esiya phambili. Sicela ama journalist kakhulu lina abe media ukuthi lisinike isikhathi senze ama investigations.
Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika amajumi phose amahlanu emhlanganweni wezanu PF izolo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elidubuke emhlanganweni wezanu PF kobulawayo izolo lapho salalimaza umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eqeda kwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho. Ibhomba leli lilimaze iziphathamandla zezanu PF ezigoqela umnumzana Kembo Mohati lonkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga. Bonke laba bebelaliswe esibhedlela seMatatei kodwa sebethwalelwe ezibhedlela zeHarare. Lanxa bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo, amapolisa athi haji akunjalo. Athi kulimale abantu abafika phose amachomi amahlanu. Asizweni isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ekhuluma lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi namuhla.
Ama investigations lokho esiya phambili. Sicela ama journalist kakhulu lina abe media ukuthi lisinike isikhathi senze ama investigations. Ngaba le information okumele silitshele vele sizalitshela, so sicela kakhulu njalo uZulu ukuthi uZulu alalele bacooperate. Kungaba le anything basitshele kuma police stations eZimbabwe kakhulu kobulawayo CID bulawayo ucingo 71568 Bulawayo Central 72515 CID headquarters 709134 kumbe complaints desk 703631. Siyabonga.
Umnumzana Paul Nyathi sikhulumeli samapholisa lapho ubexoxa lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi eseHarare namuhla. Kunjalo nje umkhokheli wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abalimeleyo bakusimo esibi kakhulu njalo uthi baqhubeka bebelapha. Kubika uJoseph Njanji.
UDokotela Ngwenya uthi kulabantu abangamachumi amabili lathi bamunemunye abathwalelwe impilo njalo abalitshumi lantathu babo bahle balatshwa babuyela emakhaya. Kwathi abalitshumi lesithupha balokhu belalisiwe. Uthi abanye babalalisiweyo laba basesimeni esibi kakhulu.
Laba bagula kakhulu, abanye bahanjiswe ukuya operate ematheatre ngoba impilo zabo besezimikayo. Okwalamhla izigulane lokhu ezikhona lezi itshumi lesithupha, abanye base-intensive care unit bayagula kakhulu, abanye njalo sebengani bangcono basemahodini, abanye balimala kakhulu, izinyawo bayiphuka, zizalungiswa ngesikhathi siya phambili. Sibafisela ukuthi babuyele njalo empilweni kahle
Umzali ulendodana yakhe elimeleyo kulingozi njalo ilaliswe esibhedlela sempilo uMapiri uthe indodana yakhe ingasila uzayikhuthaza ukuba itshiyane lezo mbangazwe ngoba zilengozi.
Into zamapolitics lezi esizilandelayo emhlabeni ezizasithiya khathana. Lapha sethi lo mntana oselimele ukuthi umntana lowo sezawondwa ngani, singasakwazi ukuthi khona kuyahamba kanjani engeyomntana okhondameke kakhulu. Kumele sifundise abantwana ukuthi ezintweni ezinjalo sigcina sesibuyelwa zingozi ezingabe zingamelanga ukuthi zibe khona.
Inhlolisiso phezu kwesehlakalo lesi iyaqhubeka njalo sekufakwe amabhakane awenza kube nzima ukuba uzulu odlula ngomgwaqo wabona ukuba kwenzakalani phakathi enkundleni. Iyintatheli zindaba yephephandaba leDaily News uJeff Mvunduzi uthi uke wazama ukuyafika khona enkundleni eWhite City kodwa uhle wesabela kathana ngoba ebone kugcwele abezomvikela abagadle bephelele phakathi.
Sike safika enkundleni yeWhite City ukuthi sike sibone ukuthi kwenzakalani khonale. Sathola ukuthi kube kulama socha lamapholisa akade thwele izibhamu kutshengisa ukuthi yindawo egciniweyo lathi khona ukuthi sisondele kube kuyindawo engani njani yesabeka.
Abanye abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umanyano umgcini sihlalo womanyano weSadaki njalo engumongameli waseSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko namuhla esola kakhulu isehlakalo lesi esithi iSadaki izacwayisisa ngesehlakalo lesi njalo ithathe amanyathelo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele eChitungwiza namuhla.
Viva HPF!
Viva!
Igipe! Igipe!
Mosaruza vatungamiri venyu vamunoda. Kwete kuti vamunenge madzimani izvi zvanga zvichitwa kana zvakaitika kuBulawayo hazvina nebasa. Ava vanenge vaita mutyutyu vanopuwa vanovadzivirira. Mapurisa vachaita basa ravo rekutsvaga nyanya idzi dzisinganzwe dzinokanganisa election yedu.
Amazwi kamnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma emhlanganweni obusechitungwiza namuhla. Kunjalo nje umanyano we-MDC Alliance uqhubeke udinga usekelo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Umkhokheli walumanyano umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano eKaloma lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise zonke indubo ilizwe elibhekane lazo.
Kwatalenda, it will be a miracle for ZANU-PF to survive this election. Nothing short of rigging or chitsotsi chinoita kuti ZANU-PF win the election munyika ya Zimbabwe. Saka tirikuzvizvira ine takataura nikati gore rino vamunangagwa hatizobvumi chisotsi chirikukandwa nezeki.
Abantu bavamukela uPresident Chamisa ngendlela ephakeme umsindo wabulapho kuthaba nxa uPresident Chamisa efika ukusethusa ubumkhulu kakhulu. Ngalelo ngibone ngani mina abantu beKaloma vele sabantu abazimiseleyo ukuthi bazavotela uPresident Nelson Chamisa njalo badinga ukuthi lizwe libe yilizwe elilemigwaqo, ilizwe elilemali yalo, ilizwe elilezikolo, ilizwe elilabo elezibhedlela abonesi izinto ezifana nalazenezo. Ngibone ngani uZulu weKaloma ufana nje lozulu welizwe lonke leZimbabwe odinga inqubekela phambili lentuthuko.
Lisuka eKaloma liya ngapi phakathi kweviki?
Phakathi kweviki uPresident uzabe esebenza nabo MP bakhe ama-candidate nama-councillor ngoba balama-training lokuthi abalungiselele ukuthi bafundele kuye indlela zokukhankasa ezenzena waphumelela ngendlela enkulu kangaka. Ngakho phakathi kweviki uPresident uzabe esezindaweni ezilingi kakhulu kodwa ekhuluma lama-candidate judge emhlanganeni yokukhankasa. Lokhu sizakwenza ngempela zonke.
UDokotela Nkululeko Sfanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo nje umkhokheli we-MDC olilunga njalo lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube yena ube lomhlangano kozimnyama emangwe izolo lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele umanyano wakhe njalo bengaze bavotela ibandla lezanu PF.
Owethu umkhankaso uyahamba sibili siyabhodabhoda sigidima singena lapha siphumela laphana sixwayisa abantu sibakhuthaze ukuthi ilanga lokuvota selisondele sokusela amaviki kumbe amahlanu.
Kahle kahle kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe elithi lizamenzela khona ngcono kulo hulumende weZANU PF?
Okokuqala ukuthi silungise indlela okubuswa ngayo, senze kube le devolution amandla abuyele ezigabeni, njalo silungise njintalakahle kaZulu sama human rights, rule of law, qale khona phansi. Sibe sesibuya kwezomi-economy, siqale ngokulungisa i-cash crisis leyo khona, kubuyele imali zibe khona emabhenki ukuthi nxa umuntu elemali yakhe enelise ukuyayikhupha ebhenki ayisebenzise ngentando yakhe. Silungise ukuvalwa kwama-factory lama-business wonke.
Umnumzana Walsh Mengcube ngomkhokheli we-MDC njalo ulilunga ibandla lakhe lililunga lomanyano we-MDC Alliance. Sisuke kozimnyama siye eGwanda. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo uthi eleZimbabwe lingahlengwa kuphela esimeni esibi elikiso nxa uZulu engavotela umongameli olobuchopho obujule kakhulu kwezamabhizimusi njengaye. Kubika u-Albert Ncube.
Umoya yena oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ukhuluma amazwi la esejawunda wole Gwanda lapho ethula khona imanifesto yakhe.
Siyakwazi ukuthi i-economy ifile, into ye-unity ayikho, into ye-governance ayikho. Kulapho esimele siqalise khona khonapho ukuthi i-economy siyilungise, infrastructure siyilungise, izibhedlela sizilungise, izikolo sizilungise.
Ugcizelele wathi angangena embusweni uhulumende wakhe uzalithwana le nkohlakalo njalo uzakhetha abaphathi ntamba abalutshwane abafundele umsebenzi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ekhuluma ngesikhathi sakhe sangumphathi ntambo phansi kukahulumende kaRobert Mugabe, umoya uthi Mugabe wayengamlaleli yikho nje waphanga wathiya umsebenzi.
Yikho mina ngaphuma lowo msebenzi ngaya kuye ngamtshela ukuthi njengoba ungamlaleli wangitshela ukuthi ngizekutshengisa kodwa umlaleli kanti funa ngihlalelele ngaphuma emsebenzini lo wangitshela ukuthi ngihlale ngala.
Omunye wabangene lomhlangano lomoyo njalo lilunga le-APA umnumzana Kutakwashe Zulu uthi ubona umnumzana Moyo enguye yedwa olungele ukukhokhela eleZimbabwe.
Kasikhangelelani kuhle njengabantu sikhangelelana emanzini, so sokuyisikhathi sokuthi tshintshe siguqule izinto.
Umnumzana Moyo uthe olokujabula okukhulu ngoba abantu abaningi bamukele kuhle imanifesto yakhe njalo uthe kavumelani lalaba bathi umncintiswano wokhetho lukamongameli uphakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Jamisa kuphela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Kuliviki bafethu sisesigaba se Lobengula Njube constituency. Sixoxa lomnumzana Reinhard Ncube ongusakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka. Ngiyakwamukela kuhlelo Reinhard, unjani?
Ngiyaphila baba Mike, akunjani kuwe?
Hayi mina ngiphilile. Wothi ngiqale ngokuthi amhlophe njengoba ungomunye ophumelele kudalele nominations court. It's official mnumzana, usungomunye ozabe ncintisa kukhetho kulumnyaka.
Aseziwa kakhulu, heyi bekusetshenzwa nzima ukuze sifike laphana la uzibona siuphumile, ubona ukuphuma nawe uthanda zibonge inkosi.
Ukhangela ukuthi uzatshintsha indlela okankasa ngayo na? Ngiyazi vele ukuthi usulaso isikhathi esiningi ukhankasa ukuze ukuqinisa amathuba akho okunqoba. Ikhona into ozatshintsha na?
Ya, ina yinkhangeleleyo ukuthi nje akathesi wonke umuntu ukhangelele into enja, wonke umuntu ukhathele nge-experience yabantu abadala. So ngathi mina when it comes to experience, angeke ngasebenzisa i-experience esebenziswa ngama-politicians amadala. Angeke ngalandela ngathi enyaweni zabo. Mina ngimutsha, ngibuya nama-ideas amatsha, ngiya le miqondo emitsha ehlakaniphileyo enza izinto, ngifuna ukuthi ngenze ama-campaigns ami abe effective, abe nomfutha, kodwa anganisindi. That's the idea.
Abontanga bona bathi ngomkankaso wakho?
Ngathi lami ngivuke nje ngimangele ngendlela osokuyibo abangiphushayo. Ngoba ngangikhulume labo ukuthi sizaqala ukudistributa amaphepha ezindlini zabantu door by door mhlaka 15 after i-nomination code, so ku-official sengingenile. Ekuseni nje ngivuka ngoba vele benginobuthongo okusuka ngale ekhodi. Ngithe ngivuka ngivuswe yikholo, ngibe mbuza ukuthi sikulindile lapha ungaphi, gijima ubuye lama-flyers. Ngithe ngifika vele ngafica be-ready, ngafika ngabanika. Into engayitho ukuthi namuhla officially base baqala bona vele ngomfutha behambe ezindlini ngezindlu, abantu abasuka esigabeni abasuka ku-J Square, ngathi isigaba sami lapha engihlala khona, base baqala nje ukusuka esiqintini sami basiya kwezinye iziqinti benika abantu amaphepha. So i-excitement yangikhona iyamangalisa, lami bengingayi-expecti. It's such an excitement, you know, from abantu abatsha.
Qhebuhlelo Renard, utshele izakhamizi zesigaba sakho ukuthi ungani ubona kuqhakathekile ukuthi bakuvotele ukhetho lolo?
Mina njengoRenard ngisesemutsha, njalo ngathi ngifundile ngaqeqetsha, ngilama-ideas engibona ukuthi i-government iyehluleke ukuthi wa-implement. Njalo ngilesiqiniseko sokuthi ngizabisa i-change esiyehlule abadala, ngoba ngibelieve ukuthi sesiyi-generation yethu osokumele kube yiyo ethatha isigaba encedisa abadala. IsiNdebele sithi ithemba lomzali ngumntwana. Ngiyakhona ukuthi athe sekuyisikhathi sokuthi ithemba lelo eliyimi njalo elinguye wonke omusha okhankasayo lo nyaka usuke isikhathi sale ukuthi livezakale, libonakale, kube yithi esesibhenefitha abadala. So ngathi ngalawo mazwi yikho engibona ukuthi abadala bangangivotela ukuthi ngibamele. Njalo ngiyakwanisa ukuthi ngikwanise lezi zini lesindi, njalo lokuthi ukufunda kwami, ngoba isikhathi esiningi o-MP wethu babebehambe ukuya ePhalamende kodwa bangakwazi into ezilula nje njengokwazi nje into ezingama-constitution nokwazi ama-policies. Kuyabe kubahlula ngoba ufica umuntu bazange wafundisisa ukuthi efike khopha esigabeni sokuthi engabakwazi into ezinjalo.
Hayi, sikuzwile mnumzana, bekuhle ukuba lawo kuhlelo. Ngiyabonga.
Okay, hayi, kubonge kumina kakhulu. Hayi, ngiyabonga kakhulu nakubalaleli nakubalandeli. Asiqhubekeni injalo, futhi viva a change.
Nxa usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lomnumzana Reynard Ncube ongisakhulayo okungenayo kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, masidibani ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike, siya kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Kangelo koko betu babe tete la mazo Kena masiko wetu.
Njongo ulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kubekela phambili ngodaba lokuthandana kwabasakhulayo. Kambe abafana yibo abalokhe besaphosa amazwi kumbe sokuphosa lamantombazana. Kubekela phambili zile ncwadi zamasiko esintu, unkosikazi Sakhile Liline uMadube njalo lo mnumzana Emmanuel Ncube. Baba Ncube, kunapho ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi u-Address of Love, Pius of Sonke, into ezinjalo, usakhumbula kunokho?
Siyakukhumbula kakhulu. Sasibhala zintetho eyona liprinti lami wena idoki lentanga alimtakisethu lokho kwamadivilenti abantu abasakho.
Ngakukhumbuza abantu
vela ngikhuleka umuntu mina ngezinsuku vele umuntu mayala mayengathele nami yambuluza ngiyadlula vele abantu baningi. Yikho sokwenza le mtshato ingasabi khona ngoba abantu sabasayenzi nesiko sibi leli right lelani.
Ehhe, Madubu usakhumbula? Pios of Sonke into njalo.
Hayi hayi, sakhumbula sibili. Ngasasivele esikolo wawufithe ubamba samnandi igidimo bale kuye ngene ekhanya nomuntu wakhumbula delinye wazinyoni uphinde sasakuphinda akhulume la ubona ukuthi umuntu uthumisile kwathi ungasozivume kwanapho kakhulu ikhulu lisahla kuze kuthi usuze wabona ukuthi hayi umuntu lo into ayikhuluma iyalirit but uzathatha isikhathi ukuzivuma ukuthi hayi ngiyabona esincwadi zazibhalwa ubhala uzibhalezwe yinqwaba azitathilwa kuteze kuzazingatathilwa ngesikhathi sethu zazibhekwa zeyinqwaba uzawuthithi ngelinye ilanga xa usemazi uhambe uyibatha
Baba Ncube.
Nyalo lutaba nyalo zasirore zincwadi lo ringize ngikhumbule zami engazithiya ngezihlome etshanini nomunye umnyaka ngathi mina phela atholi ngidikile
azange zidliwe umuhlwa yini
ngiyadikiwa ndoda ashiwa umuhlwa ngoba ngangizithanda ngizibona zimnandi kakhulu ma ngizibala sibili lami nje ngithi amana ngizifihlela ukuthi bengaziboni manje namuhla lezi zinto esezisenzakala asezenza lokuthi lo thando lungabe mnandi ngaleyani indlela ngoba usithi umuntu wakhe mawuse umkhumbulile ukhuphe lezana izincwadi uzivale sibili uzuze ukuthi hayi mhlawumbe ngeyinye ngabuya ngoba incwadi sibili iyayisekuqini
Madube zazimnandi kangakanani incwadi zezincwadi lati zikholisa sibili lo thando lwakhona
zezazidlamusa lezincwadi lesikhathi sangikhona hayi zazidlamusa ongayibanga uyibala uyiphinde kakhulu uyibala njani uyibala kuzona ingakudiniki kodwa kholapho yabo ungavumanga sometimes ngezengevumile ufuna uyiphendule kwakusebenza umphendulwanga ngazo izincwadi manje kwakhathesi hayi akusafana nakudala and kunzima ukuthi sibuyele emasikweni
baba Ncube khonapho-ke wena ngokubona kwakho ungabuyela yini esintwini sakudala zimisiyana nxa udinga nje uthando
hayi kathesa angeke besabuyela abantu esintwini lesana sakudala sibile ukuthi noma intombi ukhuluma layo ithole seyiqhaqhwa phansi ngonyawo seyikhuphe amahlavu ezihlahla kungasakhanto kwenzakalana kathesa abasabuyela kuvele ukhulume layo nje vele aqhamuke layo ukuthi hayi lami sososo kuvele kuphele khonapho akusuke kubuyele emasikweni amasiko angeke kuphinde abuyele le ncwadi angeke uphinde uyibone incwadi esilayo yona leyo makhalekhukhwini kuphela hayi liyani lo thando angeke lukuyilwalo luyana vele olwakudala lolwa lezi nsuku seluyilwalo lokuthi engavele engani kumbi alisakhulumisana ngakuhle akuxoliswana omunye evelaye le ofuna ukuya khona lo munye evelaye le ofuna ukuya khona kanti kudala ekhona ukudumbe lingaxabana ngambona engasavumile ixolisana uzimthumele kumbe labanye yabo bathemba ukuthi hayi sike liye ngikhulumela ngale ngoba kwakuluthando lola okwalezi nsuku lokhu asazi mbe sekuyigemu
Madube vala khonapho siluyazwela nawe lapha
yokwakathesivela kuseuzima ukuthi buyele emasikweni dube ulutho akugami kufunda ukubekezela ukubekezela kungumuntu noma uthe wabona umuntu namuhle yaba isimanjemanje fundani ukuthi ezinye izinto kaluma ukuzekwenza kthi sasa ungavukuthi bale sasa uvuyiregret ukuthi ngani ngalinda
ye ntathe leli thuba ukuthi mboke nge ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama-ke usakhile leline uMadube ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo ngeviki ezayo olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithemba uGibbs Dube lilale
siyabonga jahelitala ngohlelo lwamasiko Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Lami namhlanje ngiyamukela abalaleli bethu kuhlelo lwethu lanamhlanje
Usiphatheleni namhlanje
Namuhla ngibuye lombhalo ojayelekile kakhulu amahubo 23 lapho David ekhuluma ukuthi inkosi ingumalusi wami. Nxa sikhangela lumbhalo, zintathu izinto eziphumayo embona siqhakathekile. Okokuqala, lumbhalo ukhangele omalusi babantu. Umuntu ongumalusi isikhathi esiningi sicabangela ukuthi ngumfundisi kuphela. Kodwa ungabe kungubani oyinkokheli ezigabeni ezehlukeneyo ukuthi uthi uyabuselusa abantu. Kumbe uyinduna, kumbe ngusobhuku, kumbe ngutishala, kumbe ngokhangela isikolo sonke. Ungumalusi khonapho esigabeni sakho kiso sona. Isikhathi esiningi abantu abakhokhelwa ngabanye abantu baye bebona ngani umuntu oyinkokheli kalazidingo. Ikanti umuntu oyinkokheli ulezidingo eziningi. Yikho uDavid lapha leli hubo alibhalayo. Ulibhalele abantu abazinkokheli. Okokuqala engifuna ukugcizelela ukuthi umuntu oyinkokheli laye udinga ukukhokhelwa ngomunye umuntu. Yikho lapha sifumana uDavid esithi inkosi ingumalusi wami. Yena kuDavid wayengumalusi wezinye izimvu. Kodwa nangu umalusi laye edinga futhi omunye umalusi. inkosi ingumelusi womuntu wonke oyinkokheli. Ngakho ngabona umuntu oyinkokheli engakhanyele enkosini ukuze adinge ukuqondiswa, adinge ukwelusa, uyabe selahlekile. Ngakho ngifuna ukuthi kuwonke umuntu oyinkokheli olaleleyo namhlanje, kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi ube kwazi ukuthi ukhona umalusi oyinkosi. Nguye osiqondisayo, nguye osincedayo ukuthi seluse abantu bakhe ngendlela elungileyo. Sibe lesineke, sibe lokubanakekela, sibe njalo lenhliziyo ezikwanisa ukuthi zibe buthakathaka, lenhliziyo ezikwanisa ukuphenduka nxa umelusi oyinkosi Jesu esiqondisa. Okwesibili, umuntu ongumelusi mbo oyinkokheli uyaswela laye ezinye izinto kwesinye isikhathi. Lobe nguye elusa abanye abantu. Sifumana lapho ukuthi uDavida wayeseluse zakhe izimvu ekwanisa ukuthi ezisemadlelweni aluhlaza. Kodwa siyambona lapha laye sithi kangiyikuswela lutho. Kutho ukuthi wayefika esikhathini lapho ayedinga khona inkosi eseswele olunye lutho. Ngakho namhlanje kwesibili ngifuna ukukhuthaza abalaleleyo inkokheli zonke ukuthi nxa ufika esigabeni sokuthi suswela olunye lutho, kube lolunye lutho oluswelekayo empilweni yakho. Ikhona inkosi engumalusi kubo bonke omelusi engakunika lokhu okuswelayo. Abantu baye bathathe livesi becanga ukuthi ikhuluma ngokudla kuphela, kodwa hatshi, ikhuluma ngokusweleka umuntu akutholayo empilweni nxa yinkokheli. Uba lesikhathi lapho kuba lezikhala laphana lalaphana, usehlulwa ngezinye izinto, wehlule ukuthi ungaya ngaphi ngenxa yokuthi wonke umuntu ekhangele kuwe. Ikanti uDavida lapho uyakhuluma ukuthi hayi bo, yona inkosi iyakwenza ukuthi ungesweli lutho. Kumbe udinga inhlakanipho, kumbe udinga ukuphiliswa yinkosi, kumbe udinga ukusizwa kwezinye izigaba, ikhona yena inkosi ezayenza ukuthi ungasweli lutho. Umoya engcwele anje siyakwazi ukuthi nguye olethe inhlakanipho, nguye oveza uJesu kithi, nguye ke umoya engcwele okwaziyo izinto thina esingeke sabazazi, nguye okwazi ingqondo kaNkulunkulu. Umoya wengcwele uyavuselela umphefumulo, umoya engcwele yiwo yenza ukuthi ungasweli lutho. Ngakho umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi adinge ukusizwa ngumoya engcwele, adinge ukusebenza lomoya engcwele ngaso sonke isikhathi. Umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi ayenatha amanzi empilo akumoya oyingcwele ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Masithandazeni. Baba, ngegama lika Jesu, thandazela wonke umuntu oyinkokheli ondlaleleyo ukuba uza kwenza wena Jesu ube ngumalusi wakhe. Uza kuza emadlelweni aluhlaza njalo uzavumela ukuba umphefumulo wakhe uthole ukusizwa lokuphiliswa ngamanzi amahle avela kumoya oyingcwele, ngegama lika Jesu. Inkosi libusise, sihlangane njalo ngeviki le elandelayo. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisibanda. Sibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sikhangele impumela yemidlalo yeFIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. England 6, Panama 1. Ibingani idlala yodwa laphana England. Japan 2, Senegal 2. Poland le Colombia ziyancikilana nje kathesi kumzuzo olandelayo ngesikhathi sika 8 o'clock. Kusasa iSaudi Arabia ile Egypt, Uruguay versus Russia, iIran ile Portugal, kuthi iSpain izadlala le Morocco. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa athi asaxwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika phose amachumi amahlanu emhlanganweni wezanu PF izolo. Bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo lapha, kodwa amapolisa athi akunjalo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Njalo inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo Matukanduna vafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.